So we see card descend about VOA in Debele.
Nagosekseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 23 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungami Linkomo nazi ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamathumi ayisithupha lanye 61 nge-COVID-19 izolo.
Ukhula Thakurei ubemele appear before the portfolio AI ichutshiswa ngu-Vice President Biti e-Parliament of Zimbabwe.
Ele Bilitane selethe seusomabhizimusi ongumcebisi kamongameli Mnangagwa uMnumzana Kulakwa Setagwirei izijeziso zenotho.
Aluba izano ibifuna ukumdeclare ukuthi abe liqhawe lesizwe asiphele sosicoco ngabamphile bebelesikhathi eside sibili sokuthi bakwenze lokho.
Imuli kamnumzana Sokwa kubandlovu isola ibandla lezano PF ngokungamuphi inhlonipho yeqhawe lesizwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamathumi ayisithupha lanye 61 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Abezempilakahle bathi kufunyanwe njalo abazinkulungwane ezedlula ezimbili 2301 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe yicoronavirus kuleli laya kunkulungwane phose ezintathu 2870. Asebetholakele belo mkhuhlane lo bakhwele baya kunkulungwane ezedlula amathumi ayisishiyagalolunye 93421. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamathumi phose ayisithupha 59,872. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,757. Abantu asebehlatshe ijekiseni yakuqala bonke sebengu-1,352,514. Asebehlatshe esibili njalo ingeyokucina sebengu-664,587. Imidlalo yama-Olympics iyaqala kwele Japan namuhla lapho ezavula khona ngokusemthethweni emcimbini omkhulu ozaphuma kumabona kude emhlabeni jikelele emini. Imidlalo le yayimele iqhutshwe nyakenye kodwa iyasidluliselwa phambili ngenxa ye-COVID-19. Kathesi iqhutshwa kuphela lanxa nje umkhuhlane lo ungakapheli. EleZimbabwe limelwa ngabenza imidlalo etshiyeneyo ababalisa ababhukutshayo uDonata Katayi, uPeter Wesler loPeter Purcell Gilpin, uScott Vincent odlala igolfu kanye lomgijimi uNgoni Makusha. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko kuTwitter efisela abadlali beZimbabwe laba inhlanhla. Uhulumende weLebhilitane usethese usomabhizimusi ongumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Kulakwa Setagwirei izijeziso zenotho. Kumbiko awethu leyizolo obona ngobudlelwano bebhilitane lamanye amazwe umnumzana Dominic Raab uthe bakubone kufanele ukuthi bafakele uTaguirei izijeziso ezizamvimba ukwethekelela kulelo lizwe kanye lokufaka imali yakhe emabhanga asebhilitane ngoba ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo i-corruption. Urap uthe njalo amankampani alawulwa nguTaguirei kanye lalawo alobudlelwano laye lawo athintwa yilesi sijeziso. Wengeze wathi inkohlakalo eyenziwa nguTaguirei ibangela ukukhwela kwentengo yezinto. Kona athi kwenza uZulu weZimbabwe adle imbuya ngoluthi yena uTaguirei ekhomba ngophakathi. uTaguirei ngomnikazi wenkampani yeSakunda Holdings lamanye atshiyeneyo. Ngenyanga edluleyo inhlanganiso yaseMelika eVicentry yethule umbiko othi uTaguirei ukhanya esenza imisebenzi yokungethembeki. Asenelisanga ukukhuluma loTaguirei ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Sibuze isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance yeMelika umnumzana Tim Moringai ukuthi balubona njani lolu daba.
I-MDC ibicela uKhula Taguirei abuye phambili kwe-portfolio ye-committee eyayiyenza ngokwe-corruption in the Parliament of Zimbabwe okulezanu PF le-MDC Alliance, but i-bulletin ibone ngokwayo, which has nothing to do le-MDC Alliance ukuthi ifake lezi sijeziso. Ngoba sihlala sibona izanu PF isiyeqela zona lezi zinto isisithi here i-MDC DC Alliance yiyo ethi ama sanctions or izijeziso zibuye eZimbabwe. So bemfuna ukuthi sibe clear khonapho.
Abezanu bathi izijeziso ezinje ziphazamisa uZulu weZimbabwe jikelele.
Akulamanga adlula wona lawo. Sibona ama minister labantu aba connected close to Zanu PF. Last week sabona omunye uthanga deputy minister ukwathesa ukuthiwa kayisuye owa importer i-Rolls Royce for 770,000 pounds. Singayicalculate yona leyo, I think iyafika kuma-billion bond. So imali yona leyo siyabe lathi sesimangala ukuthi ivela ngaphi uye iya ngaphi.
Umnumzana Tim Moringai ngowebandla le-MDC Alliance eMelika. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule.
IBritani le esiyethulele ubaba uTaguirei izijeziso zenotho ibe lamawala kakhulu ekwenzeni into enjengayo naleyo. Ngemva kokuthi kwakutholakala iripoti liyana yayithuthwa yikhampani liyana ye-America. Okukhona ukuthi udaba lolu lwayethulwa kwizakhi ke njengakhonokho imele ilucungule udaba lolu. Akukacutshungulwa udaba lolu yona iBritani sihlisethisa uTaguirei amacala ukuthi lokhu lalokhu. Sebehle bemgweba bengazange bekuhlisise bayi-investigate. Sebehle bemthola engumuntu lecala. Angikholwa ukuthi bakwenza kuhle lokhu. Ikakhulu nxa ukhangela ukuthi kanti vele ngobani laba kwenza iBritani yona. Angithi ukuthi uTaguirei kalacala kumbe ulecala. Kuza kuphuma ekutheni ngemva kokuxwayisiswa izakhi nxa isithe yalungenela udaba lolu yaluxwayisisa yeza kwethula ukuthi umuntu lo ulecala kumbe kalacala. Kodwa nxa kusenziwa ngoBritani laba, sisuka sikubona ngani nje yindlela zabo zasuku zonke zokulwisana lathi.
Ukhulume ngenhlanganiso yeMelika eyethula ugwalo isithi uTaguirei ukhanya engumuntu okhohlakeleyo. Yathi njalo kumele acutshungulwe kwenziwe uphenyo. Kwato abantu abaningi bakhala ngokuthi kalukenziwa lolo phenyo.
Ngiyakunanzelela ukuthi bajahile kakhulu abantu Nkomo ukuthi ikhampani le-America yathi sethule iripoti yayo le yokuthi wabujagulee utholakala nemisebenzi engcolileyo, batsho njalo xa bekukhuluma. Kodwa-ke phela thina silogatsha lethu olukhangelayo into zenkohlakalo lezi eyo lezak oluyilo olungasikhiphela sile kuhle lulandelele izinto zenezezibalwayo. Singathi ukuthi ubani lobani uyavikelwa, kodwa kuyukuthi sibili ngeqiniso kumele umuntu nxa kuthiwa ulecala akucubungulisiswe kufumaniseke ukuthi nxa yelecala ulecala. Kodwa kungathiwa umuntu ulecala nje for the sake of ukuthi ngokuthi lo ulobudlelwana nezanu p f kumbe ukuzanu p f kumbe ukuthi ukulakuhlangothi.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu p f. Abe muli owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra njalo obe intatheli zindaba umnumzana Sokwa kubandlovu sebesole ukungaphiwa kwakhe inhlonipho yeqhawe lesizwe libandla lezanu PF. UNdlovu odabuka eDombodema ePlumtree ubekwe emalibeni eLady Stanley kobulawayo izolo. Idale lezanu PF Politburo belilokhe lingakaphenduli isicelo sokuthi aphiwe inhlonipho yeqhawe ayebekwa eNational Heroes Acre. Le yinto esolwe kakhulu lilunga lomdeni kaGwakuba umnumzana Bulukani Timothy Kumile Masola ekhuluma emngcwabeni izolo ngokubika kwephephandaba leChronicle. Isolo le igcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Mthulisi Hanana.
Aluba izanu ibifuna ukumdeclare ukuthi abe liqhawe lesizwe asiphile sosicoco ngabamphile bebelesikhathi eside sibili sokuthi bakwenze lokho. Kodwa siyananzelela vele ukuthi kulobugwelegwele obuthize kupheni lesi sicoco ikakhulu nxa umuntu ubuye kuhlangothi olwezaphu mbo lezipra ngenxa yokuthi kuyavela vele ukuthi ababusayo abezanu abakuthakazeleli ukubona abantu bezipra bephakanyiswa. Uzananzelela ukuthi lesikhathi kuvetwa amazipra amaningi avetwanga, so ababathanda abantu abavela kuzapho, ababathanda abantu abavela kuzipra. Kodwa akula ngitsho le-doubt ukuthi ubaba uGwakuba bekumele asiphiwe leso sicoco. Imisebenzi yakhe iyakufakaza konke khonokho kusukela ngesikhathi kuliwe impi from 1961 wanejoyina impi kuze kube namuhla. Ube ngumuntu ovele kukhanya ukuthi impilo yakhe wayinikela ekulweleni lizwe.
Kumele luphathwe njani udaba lokukhetha amaqhawe lolu ukuze umuntu wonke asuthiseke?
Akuthi ngiqale ngokusola amazaphu lamazipra akuzanu ayehluleke ukukhulumela indaba kababa uGwakuba ukuthi aphelwe sisicoco. Abantu abanjengabo oChinga Dube, oKembo Mohadi, Angeline Masuku, osithembiso Nyoni, oAbel Mazinyane, banengi phakathi khonaphana labo oMaihloleve Maihlome ngabantu abasebenza layo uGwakuba bayamazi. Bekumele phakathi kuzano bancenge bacele kumbe balwe ukuthi asiphiwe leso sicoco. Kungasenani behlulekile batshengisele ukuthi bangamagwala bangabantu abangelazibindi. Layo oBhedi Mpofu uyamazi uGwakuba basebenzela kakhulu ngesikhathi sempi. Kungasenani mina ngokubona kwami umende ubesefake i-board ekhangela ngamaqhawe esizwe. Bengicabanga ukuthi bekungaba kuhle ukuthi leyo board ibe yiyo echoyo ukuthi umuntu nxa eliqhawe lesizwe bahluza indaba yakhe bamdikile. Kungabi into yezano. Nxa kungamaqhawe awokulwela impi yenkululeko akuhluzwe yizipra lezandla. I-command element zakhona lokhu ezikhona yizo ezikwaziyo ukuthi uzibani walo uzibani kalwanga.
Umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zezanu PF. sokusele umnyaka owodwa olenyanga ezimbalwa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli amalunga ePhalamende kanye lamakhansila. Phansi kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19, uhulumende wamisa imbuthano yonke elabantu abedlula amatshumi amahlanu. Lokhu kutsho ukuthi abazancintisa kulolu khetho okwamanje abenelisi ukwenza imihlangano yamarali lozulu bedinga usekelo. Bakhona abathi ukhetho lolu kumele ludluliselwe phambili. Kodwa ophatheke kwezombusazwe uMnumzana Promise Mkhwanazi olilunga leMDC Alliance utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi asikabikhona isidingo sokudlulisela lolu khetho phambili.
Uredi siyabubona ubufakazi bokuthi laba abakhokhela ilizwe bazama ukusebenzisa iCOVID ukuthi bavike indaba yokhetho olulumcenje oluyakhipha kanye nguye ofunwa ngabantu eZimbabwe. Lokhu sikubona endabeni yama-by-elections amele enziwe ukuthi kukhethwe abameli bephalamende laba abaxoshwa ngumonzura esebenza ndawonye lezanu bekhipha abameli bephalamende ababekhethwe ngaphansi kwenhlanganiso okhokhelwa ngumnumzana ubaba uNelson Chamisa.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe? Ukhetho kumele lufuqelwe phambili na ukuze abantu benelise ukukhankasa?
Ngingathi mina kusese masinya mpijana ukuthi sibone ukuthi kumele lukhufikelwe phambili yini kumbe kwenziwe njani. Kodwa ngokubona kwami mina njengoba abantu kuthiwa bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela, ngithemba ukuthi ngesikhathi ukhetho solusiza iningi likazulebe selihlatshiwe ukuthi i-excuse yokuthi ama-elections engenziwa kumbe enziwe ngezinye indlela ezingekho mgceke kuyabe kungafela.
Manje nxa sikhangele ukubana isikhathi esikhona sokusele iminyaka engaphansi kwemibili, akusoze na kwenza ukuthi abancintisayo bengatholi ithuba lokuthi bazithengise ebantwini, bathengise inhlelo zabo?
Abancintisayo ikakhulu laba abancintisa ngomongameli bayaziwa kakhulu elizweni leZimbabwe, lalokho abakumelayo uzulu weZimbabwe uyakwazi ukuthi bamelane. Ikakhulu ke ubaba ophikisayo ubaba uNelson Chamisa, abantu bayakwazi izifiso zakhe ngelizwe leZimbabwe. Okuyabe kuqakathekile kuphela ukuthi uhulumende alungise imithetho leyo evikela ukuthi ukhetho luhambe kuhle okumgceke. Imithetho enjengemithetho eyalisa abantu ukuthi baye kumarali eyenza ukuthi kube le bandla eliyi-one elikhuluma kuma-television lakuma-radio, le minye imithetho ecindezela abanye ekuncintisaneni lokho.
UMnumzana Promise Mkhwanazi ngophatheke kwezombusazwe njalo ulilunga le-MDC Alliance. Selikubonile na ukusemaphephandabeni? Iphephandaba leChronicle lithi kulesizalwane seZimbabwe ebezibotshiwe kwele South Africa ezibalekele amapolisa zanyamalala ngesikhathi zisuswa kwelinye ijele eLimpopo ngolwesithathu. Abasolwa ngoJohn Fine, uDennis Hove loClifford Matonori, bona abetheswa amacala okubamba inkunzi. Inkundla yeZim Life yona ithi umnini bhizimusi wakobulawayo odumileyo uNkosazana Memory Ngwenya ubulawe ngumkhuhlane we-COVID-19. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salubonani lonke maZimbabwe amahle. Ngiyabingelela ngiyaqala ukungena ehlelweni. Igama lami nguBiza, uKing Biza, ngibuya eGolgotha, ngise South Africa ngokuhlala. Ekhaya ngibuya eCholocho. Ngiyalibingelela lonke. UChris Gande, Ntungamile Inkomo, Sithandekile Mhlanga, nawe Joseph Njani. Nani lonke engasaliqambanga. Ngithi hayi, aliqhubekeni uqhube umsebenzi omuhle liyenzayo, selithanda, silithanda kakhulu ngokusinika indaba zeqiniso, indaba ezenzakala elizweni lakithi. na la ikatana ngubye ngivele ngiti usisi usandra nyaira magala lengo polo sisi sosala sikumula kustudio 7 ngangeke sa pinda fane ngapande wako alright mina indaba mi ika anje bagiti upita nlovu imaila na lonsugu zonke nyakuluma njenga manje ngiti nsugu zonke siya kutande Zimbabwe uyathandeka mfana wasemzini uyinzalo ethandeka kakhulu eZimbabwe ebhola lakho lithuthukisile iZimbabwe kusami kodwa ngisengibuye ngiceke kancane Ndlovini ngendaba zepolitiki epolitikini angiboni kungumzamo omuhle kuyigood move leyo yenzile baba angiboni kuyigood move leyo yenzile ukuthi manje sofuna ukuthi uvotelwe kuyipresident yokungaba ngcono baba ukuthi ubethi awungene kwelinye iqembu eliphikisayo wancedisa abantu bebezokulandela khona lele qembu ancedisa wazama ukuvusa abantu bekhiphizana uPF hayi le ndaba yokuthi manje usufunela kwakho wedwa Ndlovini angiboni kungumbono omuhle wena awuthi ngibe mfitshane hayi ngiyabonga
yebo Studio 7 linjani bantu hayi thina siyaphila siyabonga kakhulu indaba ebisinika zona imihla ngemihla qhubekani ninjalo bantwana benhlabathi kodwa kule nto yani ngangingiphathi kahle ngani bantu be-Studio 7 kanti lihlala livuzana labobasivayo labo sivuma ngona bo likhambisa njani ndibiza abantu banye suku zonke abanye kabakho yini ngoba hayi labo bantu bendabo kabakhulumi kuhle bacaphula abanye abantu ndibekhuluma liwaphumuza libe lifaka abanye labo sibezwa ukuthi labo umbono munye sesidine ngombono wabo sivayo labo vusango suku zonke hayi ake libaphumuze lidinga abanye
Salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7 lona okhuluma uGift Sonduku umfoka Ndlovu laphana ePlumpton endaweni yakoGambo basakazi bengicela ukuthi mangabe ubaba lwana okuthiwa ngumnankagwelanile eke zame ehlonipha abantu ube zama ukuthini uma isithi etshele iSouth Africa nge-peace ube zama ukuthini vele uma ikhuluma ngo-peace ngoba yena i-peace vele yinto angayaziyo ngoba since 1980 yena ebulala abantu ngegrawundi so uma ikhuluma nge-peace uzamani ngoba lapha siyabona amasosha aphumile but amasosha awadli la muntu amasosha vele lapha kusi-enemy yabantu njengakuye ngalo ukuthi amasosha abulala abantu so kazame ezinuka amakhwapha ehlonipha abantu ehloniphe nomhlaba engakhuluma into angayaziyo iminyinya ngoba uma isithi khona akube ne-peace e-South Africa yena into angayaziyo uzamani sibese sibuya sikhuluma laphana la kubantu bezandla ukuthi sizwile besithi abasebenza kuhulumeni sebezasebenza ama-days or sokuzasebenza i-10% abanye behlala ekhaya bezama ukuthi bevekele umkhuhlane we-COVID umkhuhlane we-COVID utholakala laphana kuzuqa noma kungathiwa kusebenze abasebenza abayi-5% kodwa uma beshayisa besemakhaya bazawuthola umkhuhlane kuzuqa akabisele amatekisi agcwale ezitaradeni abantu bebene-choice yokuthi bezikhethe ukuthi bafuna uhamba ngani eyekele into yakhele umnankakho hayi ngicabanga ukuthi i-next election umuntu vele uma ingena ekhethweni avote ngokuhlakanipha mbeze ngisithi kuleya indoda engupeter ndlovu hayi siyamyamukela kwipolitiki mebe ngafana lo George Weah ebusizwe njengoba la wayedlala ibhora uGeorge Weah kodwa wagcina engupresident laba bathi ye upeter akufanelanga angenele uba ngupresident hayi isis democratic right ukuthi evule i-political party ngiyabonga
Salibonani Studio 7 igaba lami ngumanampati ngilapha edorobheni le-Victoria Falls ngifuna ukuphawula ngendaba le e-ZANU PF yokuthi ibuthanisa abantu ngesikhathi ilizwe libhujiswa yi-corona bantu bakithi lingazahamba emhlanganweni ye-ZANU PF lingazaya ngoba lapho lizobulawa yi-corona lizothatha umkhuhlane we-corona iziphathamandla kakhulu zona ezi-ZANU PF zizwe ezigcwele i-corona zifika lapho zizohlangela i-corona emakhaya futhi emakhaya ngapha izibhedlela zikho lizobhujiswa umkhuhlane we-corona bakithi lingazaya ukhombe mangathi uyeza lapho bathi uyeza emakhaya lapho ubhoda ngelizwe lonke ezama ukuthi ezolinyengalapho ekhuluma amanga vele bajwayele ukukhuluma amanga ngoba khona manje sesibhakene nama-election aseduzane nawo sebefuna ukuzokhuluma amanga ngo-2008 makhuluma amanga ukuthi bazavula imisebenzi ingaphi kuze kube namhlanje ayikho sebeqalisa futhi ukuthi bezezitela amanga futhi bengakayivula imisebenzi abasithembisana ngo-2018 bantu bakithi asivulela amehlo sivula ingqondo sonke singazayo emhlanganweni ezanu phela futhi uma sisiya kuma-election kungazaba nomuntu oyedwa nje uzayivotela iZANU PF uma sevotela iZANU PF uvotela ukufa uvotela indlala uvotela ukuhlupheka uvotela yonke into embi
labo bekunga
abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America uthi unkosikazi Jill Biden ongomkakhe kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden ufike kwele Japan izolo elanda imidlalo yama-Olympics yona eqala namuhla. Umsakazo munye uthi njalo inhlanganiso yeWorld Health Organization isikhuthaze amazwe yase-Afrika ukuthi ahlabe abantu bawo amajekiseni okuvikela iCOVID-19 ngokuphangisa. Singene kudaba lweMelika. Usomlomo wedale lePhalamende ele House of Representatives unkosikazi Nancy Pelosi uthi kasoze avumele abebandla eliphikisayo elama Republicans bevimba ikomiti aseyibumbile ezaphenya udaba lodlakela olwabangelwa ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump eCongress mhlaka 6 ngozibandlela. UPelosi wethule amazwi la izolo kulandela ukufuthelana phakathi kwebandla lakhe lama-Democrats lelama-Republicans. Ukudonselana lokhu kudlondlobale ngemva kokuba uPelosi eyale ukwamukela amalunga eCongress amabili awebandla lama-Republicans abalisa umnumzana Jim Jordan kanye lomnumzana Jim Banks ukuthi babe yingxenye yale komiti esithi ababili laba bazayiswelisa isithunzi. Lokhu kwenze ama-Republicans akhipha wonke amalunga ayo amahlano abemele angene kule komiti esithi nxa ama-Democrats engafuni ababili laba ama-Republicans kasoze aphatheke kulolu phenyo. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Umsebenzi wokuphenya ngalokho okwenzakala ngo-6 January 2021 lapho abathile abasekela uTrump bangena eCapitol Building awusoze ube ngumsebenzi olula ngokuba uTrump usesekhona isithunzi sakhe lokho sibonakala kafuna ukuthi kuphenyisiswe khona lokho. Ngakho ke uyesabeka kakhulu ama-Republicans asamesaba usese isithiko esikhulu okungelula ukuthi basishaye indiva nje. Ngakho ke ukudonselana phakathi kwama-Republicans lama-Democrats kuzaqhubeka kungakhathalekile ukuthi kwenziwani ngokuba nje ngaphandle kuka-Trump iMelika siyaba le-division lokwehlukana phakathi okukhulu phakathi kwama-Democrats lama-Republicans. Kulutshwana sebevumelana ngakho nje izinto zonke bayadonselana ngazo lalezo wawukhangelela ukuthi kakufanelanga badonselane ngazo selana ngazo. Ngakho ke lo msebenzi asoze ube lula lakancane kakumangalisi khona lokho esikubona sekusenzakala.
Ubona iqiniso lonke liphuma yini phezu kodlakela lolu nxasi khangela ukungezwani ukudoniselana okukhona phakathi kwama-Democrats lama-Republicans?
Akulula ukuthi iqiniso liphume umsebenzi wenziwe nxa abantu bengabambananga. Kudingeka lokho okuthiwa yi-bipartisanship nxa useMelika ukuba ama-political party ongu-2 i-Republican party le-Democratic party zibambisane kulo msebenzi ngokuba kuyabe kukhona enye iphathi ekwaziyo leyinye ekwaziyo. Kanti ke futhi nxa ngabe usuphenyisisile ngento ethile ngesehlakalo esinjengasona lesi udinga lokho okuthiwa yi-legitimacy ukwamukeleka kwemphumela yokuphenya. Ukuze yamukeleke leyo mphumela kubo bonke ama-Democrats lama-Republicans kuyadingeka ukuthi babambisane ekuphenyeni lokho ukuze bonke nhlangothi zonke kunye laba-independent bakwamukele lokho okuphume ophenyweni.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamashumi ayisithupha lanye 61 nge-COVID-19 izolo. Elebhilitane selethe seusomabhizimusi ongumcebisi kamongameli Mnangagwa umnumzana Kulakwa Setagwireyi izijeziso zenotho. Imuli yowalwa impi yenkululeko umnumzana Sokwa kuba Ndlovu isola ibandla lezano PF ngokungamuphi inhlonipho yeqhawe lesizwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungameli Nkomo.